sibone ontanga besukuma langabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa bahamba belabantu abadala
silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imkhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isiyenzakala kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngalelilanga kuphela phansi sikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esihle siwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima futhi ukuthi ngase bethole into yokwenza ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla eshiyeneyo kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrate entweni into zemasimo ebe ngumuntu okwansukubaza ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nga kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwansukwenza eminye imisebenzi yezandla lapha abakwansuk ukuthi bezisebenzele khona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobunengi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha kabakwanise ukuzisebenzela kabasidingele imisebenzi yezandla yokuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwansuk ukuthi benjani besiphilise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ngingomunye walabo ababekhona ku-Youth League ZANU-PF so ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esifuze sibonise abana wethu laba abakhulayo ikakhulu phela these days kulalaba bakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as senior youth to guide them babonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikholile I am now 43 kulabantwana esa umuntu nami my first born she will be turning 19 kathes ungomunye wabontanga abafuze bebone lo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lana so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi laye uthi ashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi bani so sikhangele ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi nguhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumeni oyiZANU-PF